Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ngenjabulo kustudio 7 ngolesithathu mhlaka 4 kumfumfu 2023 ngutaba kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Upeza oyakucabanga ukuthi not qualified enough the general zikhona inkantolo kukhona engahamba ecourt and then okwesibili sizama ukurestore i-internal democracy.
Ozithi ungunobhala jikelele webandla le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Sengezo Tshabangu, usebhalele usomlomo wephalamende u-Advocate Jacob Mdenda incwadi athinye ukuxotsha amanye amalunga edalele ephalamende awe-CCC.
Ke tlhaloganya diemo dikgwetlho tsa.
Ngiyazisa njalo ngiyazi kakhulu udubo olubhekane lelizwe leZimbabwe. Uma ungumakhelwane lomuntu ebhekane lodubo ebalekela kuwe, uyamsiza hathi ukumxotsha.
Umongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana uthi uyakuzwisisa ukuthi ungana beZimbabwe bebalekela elizweni lakhe ngobunengi. Idale lephalamende laseMelika eleHouse of Representatives likhangelelwe ukuvotela usomlomo omutsha ngemva kokususwa kukamnumzana Kevin McCarthy kwebandla lama-Republicans izolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo.
Ozithi olilunga lebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change eliphethe isikhundla sikanobhala jikelele webandla leli, umnumzana Sengezo Tshabangu, usebhalele usomlomo wephalamende u-Advocate Jacob Mdenda incwadi exotsha amanye amalunga edalela ephalamende awe-CCC. Ekuhlaziyeni lolu daba uGibbs Dube we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Sengezo Tshabangu.
Yes, okokuqala yini u-Secretary General we-interim uzakhumbula ukuthi vele iphathi yethu ibingala constitution abantu bebetshintshwa befakwa and that's number one. Number two, you recall ukuthi ngesikhathi summer elections we submitted ama signatories ethu we signed for ama candidates. So yes, whoever oyakucabanga ukuthi I'm not qualified enough to be Secretary General, zikhona inkantolo kukhona engahamba ecourt and then okwesibili sizama ukurestore i-internal democracy.
Ye, kulabanye njalo bathi usetshenziswa i-CIO njalo bathi okwenziwa nguTshabangu lokhu vela kuzeka kwenziwe ngabanye abantu. So ungathini khonokho?
Vele bajayele sikujayele sangcela kudala oyenza bens ukuthi ngaba lo mbono otshiyeneyo kunhlanganiso beyakuthiwa usungu CIO.
Lo bekungumnumzana Sengezo Tshabangu ozithi ulilunga lebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change eliphethe isikhundla sikanobhala jikelele. Kodwa isikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Gift Ostalo Seziva yena uthi njengebandla akulabantu ababaxotshileyo.
Sibonile incwadi ke ebhodayo kuma-social media ethi yona ivela ku-CCC kuthiwa kuxotshwe ke ama-MP lamakansela. Uzulu wonke siyamazisa ukubana thina asila member of parliament noma councillor esimxotshileyo ekhansilini noma ephalamende. Abantu baphiwa umlando ngabantu kubana beyikhokhela ekhansilini lasephalamende, njalo ke basebenza ke labantu ukubana befeze umsebenzi abawuvotelwa ngabantu. Lokho elikubonayo lezi ncwadi eziphumayo kaziveli ku-CCC. Laba bathi bemele i-CCC ayisibo be-CCC, abameli i-CCC. Liyakwazi ukuba nizano ile njongo yokubana ikwanise ukubulala ke indaba yokuthi ibe le 2/3 eParliament. Yikho ke bezama imizamo etshiyeneyo lokusebenzisa abanye abantu ke ukubana bethi bona bavela ku-CCC sebelikola abantu. Abantu bethu abasimela ephalamende lokhe bekhona ephalamend lasekhansilini abameli ke abavotelwa ngabantu ukubana benze umsebenzi owekuthi betshintshe impilo zabantu njalo be-advance the interest of the poor in our country. So siyazise uZulu, siyazise wonke wonke umuntu ke ukubana kuyazakala ukubana i Triple C kayisiyo ebhalele izincwadi ezibhodayo kuma social media ezithi izona kule recall yama members of parliament noma councillor.
Umnumzana Gift Ostalo Seziva ekhuluma le Studio 7 yisikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change. Ngakwelinye icele umqondisi wenhlanganiso esebenzelana le ZANU PF Air Forever Associates Zimbabwe umnumzana Kudakwashe Munsaka uthi inhlanganiso yakhe ayikungeni lokho njengoba yona yaphathisa ibandla lezano PF ukuthi linqobe njalo selanqoba ngakho lokho akulincedi ngalutho.
Athi lina okumele likwenze into elula. Dinganini laba elithi yibo abakhulu be Triple C abanikazi ba lingakabambi thina abefazi libafonele libabuza ukuthi indaba enjalo bayazi yini njalo umuntu lo osayinwe bayamazi lingathola leyo information selingangikhola libuya umebhe kuma third parties selibuze lingakubuza ngoba thina ukuthi lina lisibuze njengefazi thina njengefazi asilani lalokho okwenzakala ku Triple C asilandaba lama candidate recalls thina awe Triple C as far as thina we are concerned thina zancedisa mhlawumbe ezani PF ukuthi uwin wawina kule 2/3 majority ku parliament so thina asilandaba lama recalls ayenzwa yi Triple C it's not in our best interest so we are not even involved. So buza nini bona abanikazi bomhlangano ukubana lo muntu owabhalayo ama incwadi esayini lama candidates abo angena sibili ku parliament bayamazi yini.
Umnumzana Kudakwashe Munsaka ngumqondisi wenhlanganiso ye Forever Associates Zimbabwe esebenzelana le ZANU PF. Usomlomo edalela ephalamende u-advocate Jacob Mdenda yena uthi bayamukele incwadi njalo bazalandela imithetho yedale esebenza nxa kube le ncwadi enje ethunyelweyo.
We have received a letter, yeah, under the logo of Triple C and their interim constitution. If it is theirs, they are disowning that correspondence. They must come out openly and tell the world.
Yebo kuliqiniso ukuthi sengamukele incwadi yelemifanekiso ye-CCC kodwa nxa ibandla leli lingavumelani lencwadi le kanye lokumunyethwe kuyo likhululekile ukuza edale lephalamende lilandula okukulincwadi.
Abanye balabo abaxotshe incwadi le bagoqela abameli bedale lephalamende umnumzana Pasho Rafael Spanda omela iCaldrick Park umnumzana Eric Gono omela ilobhengula Magwegwe umnumzana Morgan Ncube omela iBage Bridge West umnumzana Prince Dubeko Spanda omela iBinga North lo mnumzana Fibion Mnyaradze kufaka kuthizwe omela eMaphukutha Farm. Amakhansela agoqela umsekeli kaMeya wakobulawayo uCouncillor Donaldson Mabutho uMeya weMashingo uCouncillor Chantel Chiwara lo mgcinisihlalo weCouncil ye-Epworth uCouncillor Anna Sande.
Umongameli Mokgweetsi Masisi wakule Botswana uthi uyakuzwisisa ukuthi kungani abeZimbabwe bebaleka elizweni lakhe labo ngobunengi. Lokhu kuza ngesikhathi eleBotswana lisithi libuyisele emuva abeZimbabwe abedlula inkulungwane abakade bengene kulelozwe okungekho emthethweni kunyanga ezintathu ezedluleyo. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba eseHabron kweleBotswana.
Ekhuluma emhlanganweni lezakhamizi zamasunga duze lomncelo weZimbabwe ngolesithathu, uMongameli Masisi uthi izizwe zenotho yizo ezigxotsha abantu abeZimbabwe ukuthi bangene kweleBotswana ngenani eliphezulu. Uthi ikho ehlala njalo nje ekhala ngokuthi mzesu lezizwe zenotho ngoba leBotswana lithwala nzima ngenxa yesimo somnotho esikhona eZimbabwe.
Ngithaloganya diemo tikhwetho tsa.
Ngiyazisa njalo ngiyazi kakhulu udubo olubhekane lelizwe leZimbabwe. Uma ungumakhelwane lomuntu ebhekane lodubo ebalekela kuwe uyamsiza hathi ukumxotsha ngomunye wabakhulumela eleZimbabwe phezu wokususwa kwezijeziso zomnotho.
umphathintambo obona ngendaba ezenzakala kwele Botswana unkosikazi Anna Moketi uthi udaba lwe Zimbabwe abangena e Botswana ngekho emthethweni luqhubeka lukhathaza.
Serse rotlo etsangrele la hathi la Botswana
esikukhuthazayo yokuchapha umngcele okusemthethweni. Enyangeni ezintathu ezidluleyo kuphela sibuyisele abeZimbabwe abadlula inkulungwane bengene okungekho emthethweni.
Umkhethi uthi okunzima ukuthi izalwane zeBotswana yizo ezincedisa abeZimbabwe ukungena lokuhlala elizweni ongekho emthethweni ngokubapha imisetshazanyana. Noma kulokukhonona ukungena kwabeZimbabwe ongekho emthethweni, uMasisi uthi uzaqhubeka ekhulumisana lomunye wakhe umongameli Emmerson Mnangagwa phezu kokusetshenziswa kwesithupha uchapha umngcele. UMasisi uthi noma nje kulobu nzima kumele kukhulunyiswane ngoba amazwe omabili alobudlelwano.
Mathuba le rona ke ba rona
abantu beZimbabwe nabantu bethu lati izihlobo zethu kungaba khona abakwenzayo esingakuthandiyo kodwa okukhulu ukukhulumisana.
Omunye oweZimbabwe ohlala kwele Gaborone umnumzana Mkhululi Moyo uthi noma nje amazwe kamongameli Masisi eduduza kumele amazwe angomakhelwane azame ukufaka umfutha ukuthi izinto zihambe kuhle eZimbabwe.
Olebuswana mpela libhekane lo dubo lokuthi abeZimbabwe abakithi ngale khaya eZimbabwe siyangena ngaba ngokuningi, thola ukuthi sesibaningi sibili mpela lalo selithwele nzima mpela liyasindwa. Kodwa phela sibona ukuthi ukhetho lolo lusanda kwedlula asibonanga amazwi abambisane leZimbabwe njengokuthi omakhelwane besima bekhangela ukuthi ukhetho lolo njengobana isadiki lukhondemile.
Kusenjalo leBotswana liphezu kokuloba ugwalo lwe-migration policy oluzaphathisa ukuhluza abangena elizweni ukuthi bafakwa ngaphansi kwaluphi uluhlu. Urhulumende uphathisana nenhlanganiso ebona uhamba kwabantu phakathi kwamazwe atshiyeneyo e-International Organization for Migration, EIOM, phezu kwalolu hlelo ukuze kubonwe ukuthi ngobani abangaphiwa amaphepha okuba izalwane zeBotswana, i-citizenship, abangaphiwa ubuphepheli kumbe abangabuyiselwa emuva. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7, ngisabron kwele Botswana.
Kuphuma imibono etshiyeneyo ngokukhalala kwabebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change, CCC, ukuya edale lephalamende lapho umongameli Emmerson Mnangagwa esethula umbiko wakhe kuZulu kanye lokuhlela indlela idale lephalamende elizasebenza ngayo ekulolongeni imithetho lokunye. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu akuqali ukubona abalunga edale lephalamende amabandla aphikisayo ekwenza lokhu emikhosini efana lalowo obukhona izolo. Ingcwethi yecubungula ezombusazwe esebenzela inhlanganiso eyeZimbabwe Democracy Institute, umnumzana Bekezela Gumbo, uthi okwenziwe ngamalunga awe-CCC yikuphosisa okukhulu ngoba iZANU-PF izoqhubekela phambili isenza umathanda, ikanti umsebenzi wabo wokumela uZulu wabakhethayo bayabe sebewehlulekile.
Ngoba i-CCC into umele benaze ukuthi bafuna ukungena embusweni. Ukuze ungene embusweni akusokuwina amavoti kuphela, kodwa kuyikuwina futhi ini isupport yama-system nama-structures aku-system. Kuyikuzwisisa umbuso ukuthi uminjani elizweni nje eZimbabwe leyo kuthiwa i-secrocratic state. Kumele uzwisise ukuthi operator njani. Into ezifana nokuboycotta ezilana azimuvi i-system. Ukuboycotta i-parliament akuyenzi i-system ukuthi itshintshe. Baqhubeka besenza bevote. Asogcebelise uboycotta lokuya. Kumele ukuthi bebuye e-parliament. Be-oppose bephakathi. Befake imicijwa lathi babone ukuthi bazama kodwa bayahluleka.
Wengeza uGumbo ethi ukungayi emikhosini yenhlelo zikahulumende lasedale lephalamende okwenziwa ngabe-CCC akusebenzi esimeni sezombusazwe esiseZimbabwe.
Siyakhumbula ukuthi last time esikhathini esidluleyo bake baboycotta bagcina sebethathelwe ama-allowance, sana sebesokola ama-allowance kungelawo. So iZANU-PF siyazi sonke singabaqumeli ama-allowance athathele konke lezi moto. So kudingakala ukuthi abantu benze into ezi-strategic opoze phakathi ngoba ukuboycotta lokuyana kulethi change. Ngibonani kube yilicebo elibi kakhulu abalenzileyo. Bekumele ukuthi bebekhona phakathi be-oppose bephakathi.
Okuyinto esekelwe ngumqondisi obona ngokwethulwa kwemibiko kuZANU-PF, umnumzana Farai Marapira.
Our opposition is full of leaders who do not take themselves or put themselves to account. They don't hold themselves accountable.
Amabandla ethu aphikisayo ande inkokheli ezingazinikeliyo kumsebenzi yazo.
They hold on to the very tired system of blaming everything on ZANU-PF.
Umnumzana Felix Magalela Mafaswanda olilunga leSenate emele ibandla leTRC ulandisa ngezizathu ezibenze bathathe lelo nyathelo lokungabi khona edale lePhalamende.
Kubuhlungu mahlabe Zulu ukuthi ikhulumende kababa uMnangagwa kayinanzi izimiso ezikuConstitution.
Umnumzana Efihlila Ncube owenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi eye-National Consumer Rights Association laye upha umbono wakhe ngalolu daba.
Khona lokho kungabi khona ePhalamende yikumela abantu uma labo bameleyo bekholelwa ekuthini kungaye ePhalamende uboycottile kuzazwakalisa lokho abakhala ngakho. Kuyenziwa umhlaba wonke jikelela sonto esiyibona eZimbabwe kuphela, kuyenziwa even emazweni lawana owathola seyahlala kakhulu kulokho kuthiwa yidemocracy. Ngakho angiboni ukuthi kuyamangalisa kakhulu ukuthi kwesinye isikhathi uthole ukuthi laba abasimele ePhalamende bake batshengisele ukuthukuthela kwabo kungasuthiseki kwabo ngezinto ezithile ngokuthi bangaye eParliament. Into okumele siyijwayele kakulanto embi kulokho nxa bekuhlanganisa lokuthi bayesimela futhi bayesikhulumela. Konke lokho kuyabe kuqondile.
Ingcwethi kwezombusazwe zithi le kungayisiyo ndlela elungileyo yokutshengisela ukukhonona kwabe-TRC loba ukuphikisa ibandla elibusayo, ngoba kukhona ezinye eziningi ezingasetshenziswa ngaphandle kokukhalala ukuphatheka kumicimbi lemikhosi kahulumende. Ngimele Studio 7 ngise Harare, ngingumevis Gama.
Kwezivela kwamanye amazwe, idale lePhalamende eMelika ele House of Representatives likhangelelwe ukuvotela usomlomo omutsha ngeviki ezayo kulandela ukususwa kwabephethe lesi sikhundla umnumzana Kevin McCarthy webandla lama-Republicans izolo ntambama. Amanye amalunga ebandla lama-Republicans eholwa ngumnumzana Matt Gaetz, amanye lawamanye Democrats ukuvotela ukususa umnumzana McCarthy esikhundleni. Isikhundla lesi sisaphethwe kwesikhatshana ngumnumzana Patrick McHenry. Umnumzana McCarthy yena othi kasoze adinge usekelo lokubuyela kulesi sikhundla wetheswa ngabanye bakhe icala lokungasekeli izinqumo zebandla lakhe okugoqela ukuvimba kokuvalwa kukahulumende ngeviki edluleyo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga oweStudio 7 uxoxe lomnumzana Dipa Dube isizalwane seZimbabwe esihlala eBhilitane njalo esilandela ezombusazwe.
Nxa sikhangela izimiso zepolitiki akufanelanga ukuthi nxa izinto zenzakala kube kuukuthi kwenziwa izinto abantu bagcine bepersonalize izinto bekhohle ukuthi nxa ungumkhokheli ukhokhela abantu njalo izinto noma ngithi izinqumo lezi bekade fanele ukuthi azithathe bekuyizinqumo ebekade zifanele zisebenzele ilizwe hantsho ukuthi zisebenzele umuntu. Ingakho baye babona abanye abalingani bakhe ukuthi sekufanele ukuthi lento bayiguqule bayenze masinyane ilunge, ngoba bese kungathi usebamba iParliamente ransom ukuthi yena usefuna izinto zenziwe ngendlela yena afuna ngayo, kukanti bese kulimaza ama-decisions amaningi ebekade efanele njalo ne-progress yezinto eziningi efanele zenziwe bese zisima ngenxa yakhe ngokuthula noma ngokungathathi izinqumo ngesikhathi esifaneleyo.
Kodwa kahle kahle singathi lokhu kutshoni ngezombusazo weMelika. Siyabona ukuthi bakhona abanye abebandla lama-Republicans abavotele lama-Democrats kwahlanganwa nje ukuthi kubotsho lesi sinqumo.
Batshengise ukuthi uthuka okukhulu, ngoba batshengisele ukuthi into nxa yimbi akufithelekile ukuthi iliphi ibandla eligxekayo lokho noma ngobani abagxekayo lokho, kodwa bakhangela into embi ngokwenzakala kwayo. Okuyinto etshengisela ukuba democratic kakhulu, ngoba ngabe kukuthi mhlawumbe kade bengabanye osopolitiki mhlawumbe kade bezathi njengoba engowebandla labo kade bengeke baze bathathe isinqumo esihashe esifana lalesi abasetheyo, ngoba kade bezakuma laye iloba esenza okubi njengokunye esiyake sikubone kusenzakala kwamanye amabandla ezopolitiki. Batshengisele ukubaqothe njalo batshengisele ukuthi bona balida abantu njalo abasebenzeli umuntu njalo i-political party ibuya muva, kodwa ke i-decision abayibona ukuthi iqondile njalo i-decision abayibona ukuthi i-affecta uZulu yiyo abayifaka phambili andibana ukuthi balandele ezinye izinto ezepolitiki.
Lo ngumnumzana Tifa Dube isizalwane seZimbabwe esihlala eBrithani obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga oweStudio 7. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, namuhla sixoxa loNkosikazi Karen Ngoma Msekiwa ngemidlalo yabantwana, ababalisi labaphathi bezikolo eqoqo inhlanganiso ye-Straight Out of Mpopoma. UNkosikazi Msekiwa ohlala eNew York kwelemelika uthi imidlalo le ngeyokuzama ukukhuthaza abantwana ukuba bengathathi izidakamizwa. Uxoxa lo Gibbs Dube oweStudio 7.
Besizama ukuthi mhlaka 9 nomhlaka 10 siyenze i-anti-drug intervention. So mhlaka 9 sile-talk lapho sizaletha khona abantwana bama-primary school angu-4 eMpopoma, iNkulumane, iGampo, iMpumelelo, Lukhanyisa, ukuthi bazolalela. Sidinga abantu bokuthi babuye bezokhuluma labo, mainly ama-police, i-drug section, ukuthi bezokhuluma labantwana njengani ama-drugs engani asehluphe kangaka ebantwaneni. So besikhanyele abantwana o-grade 6 labo grade 7 especially, ngoba yikho lapho okuqalisa khona. Abantwana banalaba yibo ba-influencewa kakhulu ngabantu phandle lapho, so kade sizama ukuthi sikhulume labo ngendaba zama-drugs.
Singathi kuyini okwenza ukuthi lenze khonokho?
Khanyele nje ukuthi abantwana abaningi kekhe singani ama-drugs angani ahluphile kakhulu ekhaya. Abantwana abaningi sebengani wonke umntwana nje ungakukhanyela kubo grade 5, grade 6, grade 7 abantwana nje bangani bonke nje they've turned to drugs. So we don't understand ukuthi yini okungani kuyahlupha. So besizama ukuthi sikhulume labo, and lakho ukuthi futhi bezame ukuthi bakhulume lathi, basitshele ukuthi kuyini kahle kahle inkinga and where is this coming from.
Yes, yawazi ukuthi abantwana ungavele ukhulume ngamapholisa kumbe amasoja kumbe abantu bezomvikela bayethuka. Kuyini ozakwenza ukuthi babe lesibindi ukuthi babuye?
Amapholisa abajayele ukwesaba abantwana nyethe, but as we know ukuthi kule yala babe drug section esikhulume labo, it's like a friendly unit, ukuthi babuye bazokhuluma nabantwana. Sambe sayakhuluma lapha sabatshela ukuthi lapha sizama ukuthi libe la libakhangela amapholisa, lingabakhangela libe saba, bakhangeleleni njengabo malume labo mamncane, people that you can come to ubuyezokhuluma labo nxa kuyikuthi ulenkinga kulento engani yakukhathaza.
Ubona zani kuyaphumani khonokwelekele izakwenza kule midlalo?
Mhlaka 9 ikho lapho sizokhuluma labo. Mhlaka 10 sile tournament. Ku-tournament leyi yikuthi nje i-fun day, siyithi i-fun day yabantwana and also making them aware about indaba yama-drugs. So lapha senze i-soccer tournament for abantwana, for isikolo sethu isikolo zona lezo zingu-4 zi-compete against each other for i-soccer. And we've also included i-tug-of-war lapho sizabona khona ama-teacher labo-headmaster. Senzele ukuthi lapho bebekwazi ukuthi hayi headmaster lawo baye bewe bekuduke begijime beyenzeni konke khona lokho, yikho esifuna ukuthi lo-esize abantwana bebekwazi ukuthi headmaster lawo uyakwanisa ukuma-approacha nxa ule problem. Headmaster is also a human being, angithi yikho esizama ukuthi sikwenze just a fun day mhlaka 10.
Kwabe kungokolusuku olulodwa kuphela, asuze siqhubekele phambili likwenza kumbe kwensuku zezo kuphela nje?
Sizoqhubeka phambili sikwenza, we'll keep going back to esikolweni sizoyobabona abantwana sikhuluma labo ngendaba zama-drugs. Lapha it's just a start. It's not really a start because we've been doing things lesikolo, but lapha si decide ukuthi asenzeni khona lokho webhora. It's just a start. We will keep going back to esikolo siyokhuluma labo abantwana. This is going to be an ongoing program.
Khuluma labazali.
Abazali besicela ukuthi mhlaka 10 libuye lizosupporta, ngoba thina singakwanisa ukuthi sikhulume labo, but at the end of the day lina yini abantu abatshona labantwana labo, yini elingabakwazi ukuthi likhulume labo, lizama ukukhuluma labo ngendaba zama-drugs. Also enye into esizama ukuthi siyenze awareness of on this day is that asikhulumeni labantwana abangabafana. Abantwana abafana they go through abuse out here. And most listeners say, look, hela abantwana bangamankazana. Ungathiwa girl child, angithi. Asizameni ukukhuluma labantwana bangabafana. Ngoba recently I've realized ukuthi labantwana bangabafana abaningi abakhomithi suicide phandle lapho, abalabantu bokukhuluma labo. So as abazali, asizameni ukuthi singathola nje isikhathi ithuba, asizameni ukuhlala phansi labantwana bangabafana bethu. Try to speak to umntwana ongumfana, umbuze ukuthi how was your day, utshone usenzani. Nge-weekend zama ukuthi utshone lo mntana, uhambe la ebhoreni, zama ukuyenza something lo mntana. Asizameni ukuba more involved in impilo abantwana bethu.
Unkosikazi Karen Ngoma Msekiwa ukunhlanganiso yeStraight Out Mpopoma sixoxe laye eseNew York khona lapha eMelika. Isibhedlela seParenyata eseHarare sithi umsebenzi wokuhlinzwa kwabantu abalesifo senhliziyo abakuqale ngonhlangula lonyaka sekusize abantu abanenye. Phakathi kwabalitshumi lambili abahlinziweyo, oyedwa owesifazana nguye yedwa owabhubhayo. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Okhokhela uhlelo lwabodokotela abayingcwethi kwezokwelatshwa lokuhlinzwa kwabalomkhuhlane wenhliziyo, udokotela Simukai Mutshabayiwa owesibhedlela seParenyatwa uchasisa ngohlelo lwabo lolu.
Thina vakachiremba netimu yeDSA inozvikwanisa izvizvizvi, todawo kuti mutitsigire tionekwe paworld web kuti Zimbabwe inyika inodii inoitawo maoperation ayo achibuda zvakanaka.
Selavo dhokotela vakonisisa yaloku sifuna ukuba nesisekelo kuba sibonakale emhlabeni ukuba siyakwanelisa loku.
ELeZimbabwe ngenxa yokuswelakala kwemali velike lamisa umsebenzi wokuhlinza abalesifo senhliziyo lo ngomnyaka ka-2018 lwazovuselelwa kakutsha lonyaka. Udokotela Mutshabayiwa uthi wonke lo msebenzi wokuhlinzwa kwezigulane baweza kungelambhadalo okumele ihlawulelwe amadola angaba zinkulungwane ezinhlanu awemelika $5,000. Uthe kungaba kuhle nxa uzulu weZimbabwe engasekela uhlelo lolu ngemali ukuze luqhubekele phambili njengoba lusiza abantu abaningi kakhulu ababulawa yisifo senhliziyo abampofu. Omunye owelatshwe phansi kohlelo lolu ngugogo Stella Zuzu yena othi wakumele elatshwe kwele India kodwa wagcina eselatshwa eParenyatwa. Umnumzana Lungisani Dube uthi ulesihlobo sakhe eselatshwa eParenyatwa isifo lesi.
Ngibona ngani bayenza umsebenzi ngamandla njalo ngakhuthaza abanye ukuthi labo babuye bazelatshwa lapha. Kumele bayethembe isystem ekhona lapha. Mbonani ndabe kakhulu ngomsebenzi abawenzile. Kodwa ngibona ngani nxa bengabuya lapha into engiyangikhona ingcono njalo ngibonani bayathola usizo olufana lada bezaluthola phandle kwelizwe.
Esinye isakhamuzi seHarare unkosikazi noMathemba Makhi uthi kuqakathekile ukuba uhulumende aqhubeke esekela izibhedlela ukwelapha imikhuhlane efana lesifo senhliziyo.
Kuqakathekile ukuthi uhulumende ancedise abantu abadinga usizo olokwe-operatwa ukulatshwa inhliziyo, kakhulu ngoba elizweni lethu izibhedlela zethu azenelisi ukubana zenze ama-operation enjengalawo. Ngakho nxa umuntu engabanjwa isifo senhliziyo esikhathi eziningi esidinga i-operation kuyaye kumele ahambe kwamanye amazwe afana ne-South Africa le-India ukuthi ayithola ukuncediswa khona ngale. Ukuya kulawo mazwe kubiza izimali ezinkulu kakhulu okuthi nxa zikhangele ngomkhulumo wethu weZimbabwe kuba nzima.
Isibhedlela seParenyatwa yiso sodwa eselapha umkhuhlane wenhliziyo eZimbabwe yonke jikelele ngenxa yokuswelakala kwemitshina yokwenza lokhu kwezinye izabelo zelizwe. Ingcwethi ezikumsebenzi wokwelatshwa kwenhliziyo zithi kulabantwana abedlula amakhulu amane abatholakala belomkhuhlane lowo kweleZimbabwe ngomnyaka, zisithi iningi labo ligcina lilahlekelwa ngumphefumulo ngenxa yokuswela usizo lokwelatshwa. Ngimele iStudio 7 seHarare, nginomlondolozi Ndlovu.
Live Talk kuhlelo Diaspora Forum namhlanje sixoxa labajabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe sisizwa imbono yabo ngomumo wezombusazwe eZimbabwe ngemva kokhetho. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Ozithi unginobhala jikelele webandla ele-Citizens Coalition for Change, umnumzana Sengezo Shabangu usebhalele usomlomo wePhalamende uAdvocate Jacob Mdenda incwadi athi ngeyokuxotsha amanye amalunga edale lePhalamende awe-TCC. Umongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana uthi uyakuzwisisa ukuthi kungani abeZimbabwe bebalekela elizweni lakhe ngobuningi. Silugqiba lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo nguThabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.